uyabona into esiyenzakala lapha sokuyikuzwisa abantu ubuhlungu khambe yebo ilizwe nje lonke elezimpakwe linje abantu bayakhile izindlu zabo into ezwisa ubuhlungu ukuthi khona amakansili la kufuze uhulumende ayenze i-overhaul ike khiphe abantu wonke bona abangabasuke ezihlalweni especially ama-functionaries abantu laba bayathengisela abantu indawo yokuhlala bayekele ukuya ku-ministry for change of use for 5 years bethengisela umuntu umuntu loyana akakwazi ama-procedures and processes ye-council ngasoze ahlale umuntu eyekele ukuyakha imali ihlupha kangaka umuntu seyakha 7 rooms omunye umuntu sezithi ngiyikhanseli sembuye uzagcekeza yi-corruption yona leyo yena uminista wangikhona wezindlu ugarwe ungaphi akuboni yini kusenzakala uyabuyisa isihlalo esokuthi apho ngukuyahlala nje engayenzi luto indaba yezindlu lapha iyahlupha elizweni kade nguye esikosungu-chairman we-shelter africa yi-shelter yeyani angaba kuyo i-shelter naleyo ngeyani isihlalo asiphiwazo eso ngesani elele emsebenzini kade siyamelela abantu yabezimbango lawyers for human rights ukuthi kona bathi hayi into eliyenzayo leyi ayiyenzi so mina ukubona engikwenzayo lapha ama-councils ama-council officials kabaxotshe umsebenzi bonke
ukhona kwenzakala njani moyo ukuthi ikhansili iphe abantu izitanda ibekele bakhe ikobadilizela futhi izindlu zabo
ama-land barons babesebenza le-council bathi kona sesinika i-cooperative leyi umhlabathi lowo bafake abantu bayenza izindlu kathesi sebevuka bengathi sebenathi ikhathaso sebefuna ukubulalela ezokugqekezela abantu izindlu abaningi bangikhona ungakhangela balezincwadi abaziphiwa i-council babhadala ama-land intrinsic value in full lama-agreement of sale akhona i-court order abakhuluma ngayo yokuthi kona bafuna ukuthi bathathe i-court order ukuthi kona basuse umuntu lawo amakoti angikhona wona la angikhola ukuthi alabantu abalengqondo ngoba nxa ezanika umuntu i-court order yena umuntu oyabe ephuyiwe ilendi yakhona yikansili wathenga wabwaba le agreement of sale kubesekuthiwa khona alandelanga umthetho alandelanga lokhu lalokhu yi-corruption kuphela akula enye into leyi into leyi iyasusa ubuhlungu angikhola ukuthi khona kungaba nohulumende ongavuma ukuthi khona umuntu seyakhe 7 roomed house 8 roomed house ehlupheke imali umuntu umuntu apho nguvuka ekusena isuku twa kona sesiyagqekeza akuyenzakali khonokho nxa umuntu eyakile emgwaqweni hayi lokho kungazwakala nxa umuntu eyakile endaweni yokuthi wakhona indawo yamagetsi kungazwakala kodwa abaningi abazange bayenze khonokho ngakhangela izindlu ezigqekezwa katesi ngabantu abahlezi endaweni enhle abayenzi ama-change of use bona ama-local authorities so asolandwa abantu.